Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Kanjani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 8 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungameli Nkomo. Kweze kuseni namuhla uZulu uthi uhulumende kumele angenele kudaba lwenkohlakalo ebikwa ibhahile kugatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo elizweni olwezinara kubotshwe izephulamthetho. Izigidi lezigidi zabantu ziyavota kwele South Africa namuhla. Kambe iyozala nkomoni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu weZimbabwe uthi uhulumende kumele angenele ngokuphangisa aqede imisebenzi yenkohlakalo ebikwa ibhahile kugatsha olukhangelane lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Administration izinara njalo kubotshwe zonke izephulamthetho. Imibiko esegudwini kulezi nsuku ikhomba ukuba iziphathamandla zezinara zichaphaza imali ehlawulwa nguZulu eqondane lokulungiswa kwemigwaqo ngendlela ezehlukeneyo ezigoqela ukubhadalana izimali zokugela inwele ezingena kunkulungwane lenkulungwane zamadola. Iziphathamandla lezi zibikwa zihlawulana njalo imali yokuzithengela lokhu lalokhuya okungelani lokulungisiswa kwemigwaqo yona esesimeni esibi. Ocubungula izombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya uthi okwenzakala kuzinara akumangalisi ngoba uhulumende ekhanya egcwele abantu abangethembekanga.
Okwenzakalayo mnumzana Nkomo into elihlazo kakhulu ikakhulu elizweni elinjengeZimbabwe elibhekane lenkalakatha yenkinga yezomnotho. Othisha abanye kabasayile ezikolo imigwaqo abantu bayafa emgwaqweni lapha ngengozi ezibangelwa ngamagodi emgwaqweni ungangena kobulawayo kumbe ungena emalokitshini khona phala kumbe uya emakhaya imigwaqo mibi. Kodwa ke nxa sisizwa okuphumayo lokhu ukuthi bona bayibona okumele ukuthi lubala kuthiwa bakhaleyo mgwaqo imali zonke ziphelela kuma-allowances abo bebhadalana izimali beze bebhadala lezi mali zokuthi umuntu ayilungisa inwele. Ngibona ngani kuganga lokho ko.
Uhulumende ungathi udaba lwe-corruption udaba lwenkohlakalo uluphatha ngendlela amele ukuthi nga uyaluphatha ngayo na?
Uyabona Nkobo inkinga esilayo yile uhulumende okhona umhlobo wabantu iwona obusayo ngemvelaphi yabo. Lokho okwenzakalayo kuqondile ngoba impilo yabo ngabantu abadinga into ezibunkanyinkani, ngabantu abadinga impilo liyana ephezulu kakhulu, ngabantu abangelanhloni ukuthi umuntu angathengisa loba yini ukuze ukuthi yena athole impilo engcono ihlala kahle ngcono. So nxa sikukhangele ngaleyo ndlela ubona kibo indlela benza ngayo yinto enormal ukutshontsha imali ye-state besiyazenzela izinto zabo ngemakhaya besiyazithengela into zabo ezibunkanyinkanyi bephila impilo ephezulu bona kibo yikho ukubusa khonokho. Kanti ke kimi lawe Nkomo siyakwazi ukuthi ayisikho kubusa lokho yikuganga yikuxhwala. Nxa ungumuntu uphethe abantu imali engayisiyo umholo wakho imali engekahulumende siyakwazi ukuthi kumele ukuthi isetshenziswe lapho kumele ukuthi isetshenziswe khona, hatshi ukuthi bese sithatha imali okumele ukuthi yekwakhe imigwaqo. Silingana ama-allowance ezimota, silingana ama-allowance amafoni, ama-allowance ama-laptop, silingana ama-allowance okwenza inwele. Akulunganga lokho Nkomo, yikuganga lokho.
Udaba lwenkohlakalo lolu ukuze luphe le elizweni babu Magonya kumele luphathwe njani, kuyini okumele kwenziwe?
Into okumele ukuthi yenziwe Nkomo yile okwakuqala kumele ukuthi kube lesisekelo sombuso esimqotho esingavumiyo esalayo ukuthi umuntu ebe umuntu atshontshe istate kumbe utshontshe ikhampani. Okwesibili kumele sibe lemthetho eyazakalayo ukuthi nxa ungenza lokhu lalokhu lalokhu ungatshontsheli istate ube kwazi ukuthi vele kulesigwebo ukuthi kasinegotiatwa esiqala kumbe ku-3 years kumbe ku-5 years. Kodwa ngaphezu kwakho konke Nkomo, kudinga ubukhokheli obuqotho, kudinga ubukhokheli obuqotho, ubukhokheli obuzinikeleyo njalo obuzimiseleyo ukuthi indaba ye-corruption leyi kufuna ukuthi uyiqume. Kuqala ngaye uSiqhuqumadevu ngaphezulu esihlothini sibili kuyumlangako. Nxa upresident engatshengisela ukuthi yena ngokwakhe ngumuntu ofuna ukuthi abantu bephile impilo engcwele, impilo eclean okungelabusela, kaqalise yena ngokwakhe azikhangele ukuthi yena katshontshi yini.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya yingcwethi ecubungula ezombusazwe, sixoxelaye ekwelebhilithane.
Lo umsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM, 4930, 13860, laku 15460 kHz ku-shortwave.
Uzulu wakwele South Africa uyavota namuhla kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende lamakhansila. Lanxa kulamabandla amanengi ancintisayo, amabandla ahamba phambili mathathu njalo abalisa elibusayo ele African National Congress, ele Democratic Alliance kanye lele Economic Freedom Fighters. Ibandla elizanqoba kukhetho ledale lephalamende yilo elikhetha umongameli. Ibandla le-ANC yilo elikhangelelwe ukunqoba, kodwa ele-EFF lona elikhokhelwa ngumnumzana Julius Malema lalo libikwa lizadobha izihlalo eziningi, ikakhulu lapho ibandla le-ANC eliswelwa khona ngenxa yemsebenzi yenkohlakalo. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi, yena okhona le kwele South Africa.
Ntembu yazi ukuthi kulolu khetho kuncintisa amaphathi angu-48 kodwa ahamba phambili ikakhulu yilo leli elibusayo iqembu likakhongolose elibizwa ukuthi African National Congress. Okungaqacanga kakuhle okwamanje ukuthi njengoba ukhetho olwedlulayo luka-2014 lathola ukunqoba okuyisilinganiso sika-62%, bazoqhubeka belapho na noma bazokwehla? Kodwa abaningi bacabanga ukuthi bazokwehla nje kancane, mhlawumbe bayohlala ku-60%. Bese kuba khona-ke iqembu le-DA elikhokhelwa uMusi Maimane, lona ke elaba ngelesibili kukhetho olwedlulayo belihleli ku-22% kukhetho olwedlulayo. Abanengi bacabangela ukuthi lizokwehla nalo, mhlawumbe liyohlala kubo-20% kusiya kubo-18%. Bese kuba khona ke iqembu elikhokhelwa ngumfana ovutha amalangabi osasemusha kakhulu ngeminyaka yokuzalwa uJulius Malema. Yikho ke yilo iqembu okucatshangela ukuthi noma lihleli ku-6% kodwa lizokwazi ukuthi lenyuke mhlawumbe ngokuphindwe kabili liyehlala kubo-12% kusiya kubo-14%, ngenxa yokuthi abantu abaningi basakhulayo bakholelwa kilo ukuthi lona lizokwazi ukuvula amathuba lilungise izwe lase-South Africa entweni zonke nje ebesibhekane nalo.
Ubone ngani inhlelo zabo ikakhulu lezi ezigoqela ukuthi kwabiwe kutsha umhlabathi, abantu bazizwisisa yini kumbe bayesaba ukuthi mhlawumbe kuzayenzakala okwenzakala eZimbabwe?
Mina ngombono wami abantu be-South Africa abanandaba nalo kakhulu uhlelo lokuhlelwa kabutsha ngomhlabathi, ngoba abantu iningi labo bafuna ukuziphilela emadolobheni. Abasemakhaya ngingathi abanayo ingcindezi yokuthi bathole umhlabathi ngaphandle kwalabo abahlala emadolobheni ukuthola bakhe imikhukhu ezindaweni ezithile ezingavumelekanga ukuthi ngabe bakhe kuzo. Yikho-ke iqembu le-EFF lona okusuke kwalenza labasematheni yindlela elisuke la phakamisa kakhulu izinto eziyinsolo yabantu base-South Africa ngendlela ilizwe belibuswa ngayo ikakhulu ngaphansi kombuso kababa uJacob Zuma. Yikho kubenze baba ngabantu ababa lodumo kakhulu njengabafana abanezibindi. Akusuki ekuthini baphethe uhlelo bani.
Abantu babukeka benjani ukuthi bazahamba bayivota ngobuningi babo?
Ngikholwa ukuthi abantu bazophuma bayovota ngobuningi babo ngoba you know into yokuvota le abantu beSouth Africa bayayithatha bayamukele ngezandla zombili abayithathi kancane.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 kwele South Africa. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi kulezi zalwane zeZimbabwe ezilitshumi lantathu ezifele engozini yebhasi emakhalo kwele South Africa ngomvulo. Abane balaba bantu babikwa bengabantwana. Iphephandaba leHerald lona lithi umahluli omkhulu umnumzana Luke Malaba sexwayise abantu abasebenza phansi kogatsha lwezimithetho ukuthi batshiyane le misebenzi yenkohlakalo i-corruption. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Alibingelela lonke balaleli weStudio 7 sithi siyabonga ngomsebenzi wenu omuhle elisenzela wona. Sithi qhubekelani phambili ngomsebenzi lomuhle elisenzela wona. Ya thina sisemakhaya kakhulu ekhizi izinto ezihlokuhlupha kakhulu lapha nesiyazifuna zingani ziyalungiswa. Zinhlelo lezi ezisiza abantu ezinye zihla abantu kabasebenze. Kuqeda lapho imibhadalo yakhona ingabi khona kahle abantu sokungathi basetshenziswa ngoba balambile nje sebesebenzela amahara. Sithi lalaba abayibo ababathumayo laba bantu ukuthi bezobhadala abantu kabalandele emuva bezobona ukuthi laba abantu abathunywayo babhadala abantu ngemfanelo yini kumbe kulobuqili bezalani ababuyenzayo. Begcine sebethatha izinto lezo ukuthi abezozinika abantu sebezihambisa ngendlela engayisiyo. Njalo kube sokusithi njengabahlali emakhaya laphana sithe siyananzelela akusela laba abantu okuthiwa ngosebhuku abaqondileyo. Sokulabantu ababanjiswe ubusebhuku beqede lapho bengasebenzela abantu ngendlela eqondileyo kube lokujikajika sebefuna ukusebenza ngezikhundla lezi ngani ukuthiwa sebefuna ukubhadala ukuze besebenzela abantu. So thina njengezakhamizi into enjengaleyo sithi uhulumende kayilandelele emuva le ndaba yabosebhuku leyinanzelele kahle ngoba kusela osebhuku abanikazi bamabizo. Sokungabantu nje ababanjisiweyo bese bethatha lezi zikhundla besenza ukuthi sokumele bedle ngazo.
Salibonani basakazi abahle lomsakazo wethu Studio 7 olohlonzi. Mina ngithanda ukuthi into endihlukuluza enhliziyweni kakhulu ngumumo lesimo esikuso njengabantwana baseZimbabwe. Qiniso qiniso lapho esiyakhona kangikwazi. Kunje nxa ngingathi ukuthi ngilenyanga egcweleyo ngingasazi isinkwa emntonyeni ngoba angenelisi ukusithenza. Impilo isinzima okuthi nxa ngicabanga ukuthi inyanga ezimbili ezintathu ezizayo kunje so sizabe singaphi and njalo siyangaphi nxa kunje. Umbuso wezanu ususikhuphe isinkwa, umbuso wezanu ususikhuphe ikhokho, umbuso wezanu usikhuphe injabulo umbuso wezanu usikhiphe isinkwe emlonyeni njengokutho kwabadala isiwide emlonyeni kunje akulanto ongayenza eyokuthi nje uzithokozise lokuthi wenzeni ungabamba kuyi-$5 esandleni sicabanga ukuthi kade sinyathe ngani ngakho kumbe ngenzeni hhayi linto iyasihlukuluza iyasihlukuluza ngoba kunje kufunakala ukuthi izindlu zibhadalwe siyabhadala ngani akula manzi sigcwele singolova akubuhlungu igama lami ngokusimasina ngobulawayo emagwedla
sanibonani linjani kustudio 7 ngicela udlulisa lami umbono wami likhuluma noNcube ngisendaweni yaseGoli bengicela ukudlulisa umbono wami nami mangabe ngendlela esibona ngakhona mangabe umnankagwa evuma ukuthi ufune ukuyenza iunithi nochamisa engabe yenze kahle ukuze lokuthi abantwana basezimbabwe baphile impilo engcono ngoba kodwa okufanele ukuthi mangabe uyavuma ukuthi khona i-MDC ibe yiyo ezophatha ngoba akungeke kusize ukuthi bayenze iunithi efana nale eyayenziwe ngoTsvangirai nabo former president Mugabe ngoba bayenze iunithi basebenzisa umuntu imali bekhona elizweni ngemva kwesikhathi bese beyamxosha sebeyisidla yonke leya mali leyana elizwe libuyela futhi esimeni esinzima kangaka uma ngabe bevume ukuthi unit of government babamfaka uChamisa la ebe nguye umuntu ophetheyo ukwenzela ukuthi iZimbabwe ikwazi ukuthola imali kwamanye amazwe ilizwe likwazi ukuvuka ngoba akusizi ukuthi kona baqinise amakhanda ekubeni bayazi ukuthi bahambisa njani kuma kukhetho esikudinga ukuthi ilizwe leZimbabwe libe right uma bengabe bayunited kababa united kwazi ukuthi abantwana beZimbabwe bephile impilo engcono singakubongela kakhulu lokho kodwa uma ngabe bengafuni lokho bazahlala kuhlale kunzima kunje ngoba uma abantu bangathi bayitoyitoya ukuthi iZANU-PF ayiphumi bazobadubula bebabulale ngoba bona baziwa vele ngokubulala so ayi asazi uma kungukuthi uba naleyo ngqondo akayenze ngoba uyabona ukuthi kunzima ukuphatha ilizwe or ukuphatha ngaphandle kwentando yabantu kumele uphathe usazi ukuthi ukhethwe ngabantu ayoziphathela wena ngiyabona
senhlizweni yami ukuthi nga ubaba uMnangagwa uya step down uba vele siyakwazi ukuthi iqiniswe ukuthi ubaba uMnangagwa wadliwa lukhetho kazange vele kawine futhi kafikanga la 40% siyakwazi khonoko siyacela bakithi ukuthi ubaba uMnangagwa nga uyazihlalela phansi lezana uPF ngoba wadliwa laba bantu vele kabazange bawine ngoba sesithwele nzima bakithi thina kasiloya ngomthakathi siloya izana uPF yiba abantu abasithwalise nzima ukuthi ngaba sixolela nje basiphumuze ubaba uChiwenga bazigulile nje behlezi phansi labo Kembo Mohata be-domestic violence bazihlalele nje phansi basiphumuze ngoba sikhathele bakithi ngalaba bantu lizwe lethu seliphendukile laba ngelabo thina sisela lizwe sithi ungakhuluma okusolayo ubulawe ukuthi ukhulumelane sesithwele nzima bakithi ngamaxhegu lawo uNkulunkulu kawathathe
labo ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Elemelika lithi kulowesilisa odabuka kwele India ofele ejele ngomvulo ngemva kokuvalelwa ejele esetheswa icala lokuba semelika ngaphandle komthetho. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Antonio Guterres uthi elakusasa lomhlaba lisesimeni esibi ngenxa yokuguquka komkhathi. Sipetheke uhlelo ngokukhangela olunye lwendaba ezihamba phambili eMelika. elemelika lona elaziwa ngokubandlulula abantu abansundu limangalise abantu abaningi emhlabeni jikelele ngokukhetha umongameli onsundu umnumzana Barack Obama ngomnyaka ka-2009. Lokhu bekungokwakuqala embalini yaleli lizwe. Umbuzo osemlonyeni abanye lonyaka ngokuthi kambe elemelika lingaphinda umphehlo na lenze njalo okungajwayelekanga okufana lokuvotela umongameli oyisitabane. Ekwaziseni kwakhe ukuthi uzancintisa umnumzana Pete Buttigieg ubekhanya ethola usekelo oluthe xaxa. Kodwa ngenxa yokuthi uyisitabane bakhona abathi ngeke bamvotele. UChris Gande weStudio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso emela isitabane eZimbabwe eSexual Rights Center umnumzana Motsalifa Mokwele ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kanenginengi ilizwe leMelika lihlala lisithi lilizwe elikhulu njalo eliyisibonelo umhlaba wonke. Abaningi bayande ukuphikisa kodwa ungananzelela indlela abakhetha ngalo ababusi kumbe abasekeli babo iyabonisa ukuthi iAmerica ilokutshintsha lenguquko enkulu endleleni abakhokheli ababukwa ngayo. IAmerica kungeminyaka edlulileyo ikhethe umuntu wokuqala owebala elinsundu ukuthi abuse iAmerica, okuyinto eminyakeni engafika 20 years ago esasingeke sikucabangele ukuthi kuyenzeke. Kangeke ke mina ngimangale iAmerica futhi isiya kuba lilizwe elizalandela amanye njengabo Canada ukuthi bakhethe umuntu wobulili obufanayo othandana nabantu abafanayo ukuthi abakhokhele, ngoba ke lilizwe eliziqakathekisa ngokuthuthukisa amalungelo abantu njalo elizicakathekisa ngokuthi kalibandlululi muntu ngobulili kumbe langombala womdabuko wakhe.
Ubona ungani kungenzakala yini eZimbabwe khona lokhu kwelizayo?
EZimbabwe njalo lemazweni akithi nje i-continent yonke e-Africa sisesekhatshana. Ziningi izinto okuyamele siqale siziguqule andubana size sifike kulelo banga. Ngikhangela ivini ukuthi omama bathathe izikhundla eziphezulu zombuso welizwe e-Africa kumbe eZimbabwe sisesekhatshana kakhulu. Izikhundla eziningi zilokhu ezigogodlelwe ngabantu besilisa. Ukhangele kakhulu futhi le ndaba ezinjengezo ze-corruption, le ndaba ezinjengezokuthi amalungelo abantu akhokhelelwa njani njalo aphathwa njani emazweni akithi, sisesekhatshana kakhulu. Emazweni akithi abantu bobulili bunye balokhe besabotshwa, kwamanye amazwe e-Africa balokhe besabulawa, njalo ezigabeni esiphila kulo bakhangelelwa phansi bengabonwa njengabantu abafana nalabanye. Ngakho ukuze babone izini bekhona kwezombusazwe kodwa bephumele egcekeni, balutshwani kakhulu njalo bayesabela khatshana ngoba sebengavuka izikhundla zona ezisezithethwe.
Yenalo ubaba oncintisayo ngapha kwele Melika umnumzana Buttigieg ukhanya ulosekelo kakhulu ebantwini, ungathi kungaba kubangelwa yini? Abantu bangapha abalandaba yini ukuthi umuntu unjani, kumbe ubona ngani yisikhathi sakhona sokubana kube lo mongameli onje?
Mina ngithi kubangelwa ikakhulu ukuthi nxa sikhangele inkokeli, abantu beMelika kabakhangeli kakhulu ukuthi wena wenzeni lobani. Isikhathi esiningi bakhangela izithembiso zakho lezo obathembisa zona, bakhangele lokuthi zingatshintsha njani impilo zabo. Ungakhangela umongameli okhona kwesikhathesi kwele Melika, bekule ndaba eziningi kakhulu ebezingangcolisa igama lomuntu ongabusa ilizwe elinjengeMelika. Ungusomabhizimusi njalo kulezinto abezenza kwabe simame lanjalo abezikhuluma, kodwa izithembiso zakhe kade bathembisa zona yizwa abantu ezabenza ukuthi basukume bamvotele. Ithemba lalo mnumzana izithembiso zakhe yizwe ezifunwa ngabantu, kabakhangela ukuthi umbala wakhe unjani kumbe uthandana lobani kumbe ulelo lobani, kodwa bakhangela ukuthi kuyini azabenzela khona ukuzaguqula impilo zabo njengabantu beMelika, baqhubekele phambili bephila impilo engcono kakhulu kulaleyi esiyiphilayo thina kwele Afrika.
Umnumzana Mojalifa Mukwele ngowenhlanganiso elwela amalungelo esitabane eZimbabwe eSexual Rights Center ubexoxa ecingweni lo Chris Kande weStudio 7 eseHarare.
No shame, she's on my pro peak on WhatsApp. Showing all the mother girls, what's up? Yes, feel like I am coalition. Cool love, yes, coalition. Mangi mbona nga bobo tega. She's all I need, mo you dog hotel. Mkingi yoda pen. Give up a phone in komo. Yege stali san and je. Meling a keep in komo. Just a rapper with a dream. I love who moves and lost his spine. I push it hard, I go with stream. Yes, I'm so low, glamala. Please be patient, give me time. Gane, get long.
Linjani kuBulawayo kuPlumtree mamukachini eKwanda nisuile buyani kwekwe gweru Bainbridge Victoria Falls eHarare eSosbed lingaba livuka njani uthini umqando athina makhaza inotini mbaba
keeping komoza maloboza I'm gonna prove it. Darling, I'm telling how we're my lume. As soon as go long, see yes and again. Hunga sabi, baby, wasang again. Getting it wet, zile me bantwen. I won't let you down. I promise to do whatever it takes. I won't let you down. Unless it's cats, I'm a popa. This is serious. My heart is telling me it's time to be serious. I'm not one of those guys busy chasing every girl. All I need in this life is one mic and one girl. I'm with the one I love the one I'm with. I will never live, I will never cheat. I'm satisfied with the love she gives me. I'm with the one I love the one I'm with. I will never leave, I will never cheat. I'm satisfied.
Kebenga somculo inja yegame uthi yena inkomo zamalobolo esiqhubela ke izindaba zekuseni kodwa singake hlukana sikhangele ebezihamba phambili uZulu uthi uhulumende kumele angenele kudaba lwenkohlakalo ebikwa ibhahile kugatsha olubona ngokulungiswa kwemigwaqo olwezinara kubotshwe izephulamthetho uZulu wakwele South Africa uyavota namuhla kambe iyozala nkomoni ayike siluqhibake lapha uhlelo lwethu kodwa likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo 7:30 Mina nani nani asidibaneni kweze kuseni kusasa ngu-half past six. Olivalelisayo, nguntunga milinkomo. Itshone kuwe.